sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo muhle lamhlanje kungolwesihlanu mhla ka 20 kumpalakazi 2024. Igama lami ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ababalisi abatholanga izigi component kuma-salaries. Last time kwe kwayenzakala futhi ukuthi kona abaningi vele abatholanga. Kukhanya ngani kuyadependa la ma-banks kumbe ayi. Okwakathi sasazi ukuthi i-problem ingaphi.
Ezinye izisebenzi zikahulumende zithi azikatholi ingxenye yeholo ezilithola ngemali yohlobo lweZimbabwe gold kumbe izik.
Okunye okubangela ukuthi kube lama line amade eborder ukuthi yonke into ukufika uyenzele khona lopha. Ezinye izinto ngenxa yetechnology sokungaba lula nje ukuthi ukwenze nje in the comfort of your office.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngezemithelo olwezimra luthi solulungiselele ukwamukela izihambi ezivela emazweni achiyeneyo ezizafika elizweni ngesikhathi lesi sekhefu lekhisimusi. Kuhlelo Woza Friday sixoxa lo nomina ocula umculo we-Afro Jazz. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ezinye izisebenzi zikahulumende zithi azikatholi ingxenye yeholo ezilithola ngemali yohlobo lweZimbabwe gold kumbe izig. Zithi lokho ngokwesibili zingatholi iholo lazo ngemfanelo kulandela okwenzakale ngenyanga edluleyo. Iningi lithole imali yohlobo lwamadola eMelika kuphela. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ezigoqela umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube lo mabhalane omkhulu kuhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Umnumzana George Guvamatanga unobhala omkhulu kuhlangothi lukahulumende olubona ngezemali watshela inhlangothi zonke zikahulumende ukuthi zingaqhubi inhlelo eziningi ngoba uhulumende uyehluleka ukuthola imali yohlobo lweZig eyawiswa isisindo libhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe ngompandula. Abakunhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association bathi uhulumende wababikela ukuthi balakho ukuthola iholo kancane kancane ngenxa yokusilela kwemali yeZig. Sixoxe lo mnumzana Neva Nyawunzi okunhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe.
Ababalisi abatholanga izig component kuma-salaries. Last time kwe kwayenzakala futhi ukuthi kona abaningi vele abatholanga. Kukhanya ngani kuyadependa la ma-banks kumbe ayi. Okwakathi sasazi ukuthi i-problem ingaphi sibili because thina as a union ne-Progressive Teachers Union of Zimbabwe sike sabhala incwadi. Sicela ukuhulumende ukuthi asitshele ukuthi kuhamba njani ukuthi kona abanye bayathola izig component but abanye abatholi. Unfortunately up to now asizuzanga impendulo lokho kona iproblem ingaphi sibili. So kathesi sebephindile futhi ukuthi kona abaningi abatholanga ama zig component of isalary and abaningi bayakhala kakhulu because okuhluphayo kakhulu ukuthi kona ababalisi bayabethethe isquare rate leziyana as deducted through isalary service bureau. So abaningi bangikhona vele imali leyi ayibuyanga. So ama creditors laba kathesi sebelandelana lababalisi, ababalisi abasakhwanisa ukubhala imali leziyana and ama creditors labana sebefaka ama interest and lokhu disturba kakhulu ababalisi bayakhala okungayenziyo okokuthi kona asazi ukuthi kona kuhamba njani okudanisayo kakhulu ukuthi kona akula any explanation ebuyayo nxa ule expectation and then expectation leyana kukhanya sokuba lama problems and okwakathesi asazi siqonda ngapi
baba Nyawunzi ngubani esingathili-ke lakhuluma laye okuhulumende ngodaba lolu
sike sakhuluma lo Tawungana Ndoro uspokesperson o-Ministry of Primary and Secondary Education uTawungana Ndoro ku-heads conference ye-PTUZ yena wathi yena hhayi mina angivunyelwa ukukhuluma ngendaba zemali because mina iy'ndaba zemali zikhulunywa nge-Ministry of Finance so ukuthi kona kuhamba njani I'll be going above the board kumbe not following i-protocol so kasinikanga impendulo unfortunately uminister was represented and we could not get any information from anyone so kathesi mina as uprovincial coordinator this is the only information engilayo ukuthi kona abalisi bakhulu badanile ukuthi kona bazuzanga i-ZIG component of i-salary kulama banks amaningi sike sayenza i-survey as a union and we find that more than 75% of ababalisi abazuzanga except only a few ama banks like ECBZ ikanya batholile but amanye ama banks wonke laba agribank I think labo NMB ntokona iZIG component ayikho and up to now akula an explanation
umnumzana Neva Nyawunzi ukunhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 esewange Umongameli Emerson Mnangagwa namuhla unike abanye abalimi amaphepha okuboleka imali emabhanga phansi kohlelo lwe-Land Tenure Implementation Program. Umnangagwa wenze lokhu ngesikhathi abalimi abanengi besithi kabenelisi ukuthola imali emabhanga ngenxa yokungabi lamaphepha aqondileyo okuboleka imali. Kodwa amanye amabhanga athi akutsho lutho okwenziwe ngumnankagwa namuhla ngoba akukachazwa kuhle ukuba amaphepha la atshoni njalo alesisindo esinganani sokuboleka imali yokuqhuba amabhizimusi emapulazini. Okwamanje abalimi phose bonke abathola umhlabathi phansi kohlelo lokuhluthunela abamhlophe umhlabathi olwaqala ngomnyaka ka-2000 balamaphepha abizwa ngokuthi ngama-lease agreements okutsho ukuthi umhlabathi lo usezandleni zikahulumende hathi ezabo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokuhlawulisa imithelo olweZimbabwe Revenue Authority luthi solulungiselele ukuphathisa inkulungwane lenkulungwane zabantu abakhangelelwe ukungena elizweni ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Kuvame ukuba lokukhonona okukhulu abantu besithi izihambi ziphoziswa yizimra ukungena emngceleni ikakhulu eBait Bridge lase Plumtree. Umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana abekezela amajokojoko umphathi ntambo wezimra ekhangela umhlubulo ngezansi kwelizwe uthi sebelungiselele ukuthi bamukele isikhambi emngceleni etshiyeneyo. Ekhuluma le-Studio 7 umajokojoko uthe sebengezelele indawo lapho isihambi ezingathola khona usizo lwezimra emngceleni kwimizamo yokuthi baphathise abantu ngesiphangiphangi. Lokhu kuza ngesikhathi kulokukhathazeka ukuthi abantu bachitha isikhathi eside okungadlula ilanga belokhu belinde ukuthola usizo emngceleni.
As the Zimbabwe Revenue Authority, we have put in motion various
njengezimra sesifake amacebo athile ukuthi siphathise izihambi ikakhulu emngceleni eyaziwayo ukuthi iyaphithizela. Sizafaka amanye amafastela okuphathisa abantu ukuze kungabi lokuphuza.
Uthi njalo sebekhulumisane labanye abangaphathisa ukuthi kungabi lokuminyana kwezimota njalo ezinye izisebenzi zezimra ezikwamanye amahofisi seziceliwe ukuthi ziyephathisa emngceleni ngokukhathazeka ukuthi abatshayeli bachitha isikhathi eside emngceleni belinde ukubhadala umthelo wezimoto we-temporary import permit lakithi. UMajokojoko ukhuthaza ukuthi abantu basebenzise amafomu akhona ebulenjini kukhasi leZimra.
This will also allow them, as I have said, to be able to complete and register the TIP.
Silakho ebulenjini lapho abachayeli abangazenzela iTIP bengakasuki ukuthi bengafika emngceleni baphathiswe ngokuphangisa.
Kulokukhala njalo ukuthi abanye ikakhulu abachayela besuka kwele South Africa kudingakala ukuthi bayelibele incwadi evela emapholiseni etshengisa ukuthi imoto yabo kayintshontshwanga, besithi lokhu ngokunye okudala ukuphuza okungadingakaliyo. UMajokojoko yena uthi lokhu kufunakala kuphela uma imoto ingatshayelwa ngumnikazi. Okunhlanganiso yabeZimbabwe bahlala kule South Africa, eZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Nqabutho Mabhena yena usola iZimra ngesikhathi eside abantu abasichitha emngceleni.
Okumele ukuthi ngabe kuyenziwa ukuthi abantu bavele ba-apply online ama-TIP ukwenzela ukuthi bethi nxa befike e-border bengafiki behlala isikhathi eside, bengahle ba-apply online, kumele ukuthi ngabayavunyelwa ukuthi bahle babhadale ukwenzela ukuthi mabefika bafike badlule. Okunye futhi okuphuzisa abantu ukuhamba yokuthi kuyasetshwa kakhulu impahla.
Ngodaba lokuthi kuhle kubhadalwa i-TIP ebulenjini, uMajokojoko uthi iZimra kusigaba sokulingisa lokhu kukhangelelwe ukuthi kusebenze esikhathini esizayo kodwa hatshi kuleli khefu. Okukhomithi yabona ukubunjwa kwe-Diaspora Police eseHebron, umnumzana Sifa Sichuma uthi okudala ukuphuza emngceleni ukuthi konke kwenziwa uma isihambi sifika e-border, kukanti okunye kungenziwa ngaphambilini.
Ya ama services wonke lawa okunye okubangela ukuthi kube lama line amade e-border ukuthi yonke into ufike uyenzele khona lapha ezinye izinto ngenxa ye-technology, so kungaba lula nje ukuthi ukwenze nje in the comfort of your office ukuthi usuka lapho uvele yonke into isi-right amapaper sokufika nje ngale kuyikudindisa and that's it.
Okhangele ukuya ekhaya emalangeni, umnumzana Mkhululi Moyo uthi ngelanga elichisa okumangalisayo kumele kubone sibili ukuthi abantu abagcinwa isikhathi eside emngceleni.
Kusuka kube kubi impela, kusuka kube kubi ngoba lama line angkhona abangelwa ikhono ukuthi emakuma ekuphakathi emahofisini emelokuzene kuma counter ngale abantu thola bebalujwana. Yimbangela enkulu kakhulu sibili ukuthi ngawuhulumende nxa engakunanzeni ngathi uhulumende bonke both ama countries amabili nxa kuyiBotswana iSouth Africa, iBotswana Zimbabwe, iSouth Africa Zimbabwe kanjalo kanjalo kungasiza kakhulu lokho.
Awungacaci ukuthi sekusondele ilanga lekhisimusi imngcele yesoke ivalwe njengokuvame kweminye iminyaka, iningi seliqalile ukulubhekisa ekhaya lentengo yetikiti lebhasi sikhuphuke okwamagama. iZimra kayitsho ngokuthi ikhangelele ukuthi kungene abantu abangakanani ikakhulu besebenzisa umngcele we-Beitbridge kanye le-Plumtree, yona iyophithizela okudlula yonke eminye ngesikhathi sekhefu. Nyakenye kwangena abantu abedlula ingxenye yesigidi i-523,000 besebenzisa umngcele we-Beitbridge ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Amapolisa athi abantu abalichumi bafele engozini zomgwaqo kuyona le iviki ngesikhathi ikhefu lekhisimusi lelomnyaka omutsha esesondele. Nyakenye abantu abafika phose ikhulu lamachumi amahlanu 148 bafele engozini zomgwaqo ngesikhathi saleli khefu. NgoLwesithathu umphathintambo obona ngokuthwalwa kwabantu umnumzana Felix Mona usungule uhlelo lwe-Traffic Safety Council of Zimbabwe olukhuthaza uZulu ukuthi engatshayeli ngesiqubu olulendikimba ethi normal speed meets every need. Ingozi eziningi zibikwa zibangelwa ukungatshayeli kuhle, imota ezifileyo kanye lemigwaqo emibi. Abanye abafela kulezi ngozi babikwa besifa ngenxa yokuswela usizo oluqondileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lo sebenza lenkampani ehlenga abawelwe ingozi St. John Ambulance Zimbabwe umnumzana Lovson Hopo.
Okuqakathekileyo okokuqala ukuthi nxa umuntu efika lapho owenzakale khona ingozi yomgwaqo, ingabe uyatshayela eyakho imota kumbe udlula uhamba ngenyawo kumbe nezinye indlela, okumqoka ukuthi ananzelele ukuba yena ngokwakhe uphephile akazifaki endozini ngoba isikhathini esiningi sathola ukuthi sina kwenzakale ingozi yemigwaqo izimoto azazisifo ukudlula mathayana nje zingasakhangeli ukuthi omunye uhamba njani kube lethuba lokuthi mhlawumbe kungenzakala enye ingozi futhi phezu kwakhonokho. So ngakuzwa ukuthi umuntu udlula ngemota yakhe kuqakathekile ukuthi ayithola indawo enhle ephephileyo lapho amisa khona imota yakhe, ayichithe, athathe lokho angafuna ukukusebenzisa ekuhlengeni kumbe ekuncediseni labo abalimeleyo okungaba yi-first aid kit.
Umuntu engafika kulabo abalimeleyo kumele enze njani?
Esikhathini esiningi kuyaye kulabantu abayabe begombolozile khonapho bekhangele ayazethatha imifanekiso. Kumqoka ukuthi azinike njengomhlengi, njengomuntu okwazi esingathi yi-first aid, okuyinto esikhangelele ukuthi umtshayeli wonke olecengo lokutshayela imota elizweni kumele abe esazi i-first aid. Kumele umuntu abe kuphika phansi esingathi kuba calm khona ngesikhiwa ukuze abone akukhangelise ukuthi bangaki abantu abalimeleyo. Zona imota ezingene engozini le zicithiwe yini, bacitshe amakhiye, ama-handbrake aba-oni wafakwa kumbele ezinye emavirini ngoba esikhathini esiningi abantu bayalibala bethuleke ukunanzelela khonokho. Imota engene engozini ibihamba ingananzelelwa umuntu isigqoke abanye abantu kumbe besekuqamuka umlilo khonapho. So kumele abantu bafake abalimeleyo bafake lapho okuphephe khona ngedisa-ke bekhangele ukuthi balimele njani bancediswe kubize le-ambulensi ukuze.
Ibizwa njani le-ambulensi njalo ngubani obhadala nxa i-ambulensi ingabuya ukuzohlinga abantu?
Kumele abantu bafonele i-ambulensi esingathi kumele abantu bahlale beseze inombolo zama-ambulensi athiyathiyeneyo emafonini abo. Lapha eZimbabwe sinama-ambulensi ambalwa agoqele esenjena-ambulensi omanzi o-8 o-MRAD City of Harare, City of Bulawayo, City of Mutare, City of Gweru, lamanye athiyathiyeneyo. Kodwa ikhona okuthiwa yi-emergency number leyana ukuthi nxa ifoni noma ilokhile noma ikhiwe yabona ibhalwe emergency calls only, uyakwanisa ukuthi ungafonela inumber naleyo, uyakwanisa ukuthi atshelwa ngabantu abasabela nxa kwenzeka le isimo esibucayo, isimo esiyingozi. Kumbe ungakwenza ukuthi umuntu usebenzisa i-econet for example njengomzekelo, ungafonela u-112 i-emergency number yena leyo.
Umnumzana Lovson Hopo usebenza le nkampani ye-St. John Ambulance Zimbabwe. Ubexoxa lo Tabo Kancube we-Studio 7 eseHarare. Kwezivela kwamanye amazwe, uhulumende waseMelika ulakho ukuvalwa namuhla ebusuku ngenxa yokudonselana okukhona phakathi kwebandla lama-Republicans lama-Democrats ngokwethulwa koluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe i-budget. Kodwa kukhanya abakubandla lama-Republicans bathi sebethole amacebo okwabela ingatsha zikahulumende imali okuza kwenza ukuba uhulumende engavalwa. Elemozambique seliqalisile ukulungisa ezinye indawo ezisanda kubhidlizwa lizulu lesiphepho ele-cyclone Chido elabulala abantu abedlula amashumi ayisikhombisa kunsukwana ezedluleyo. Okwamanje ke sizwe imbono kahulumende weMelika. Elemelika selenze ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu kwaba yinto ebaluleke kakhulu kunhlelo zalo. Wonke umuntu kuyo yonke indawo ufanele ukuthola amalungelo ayinsika, kutsho unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ekhuluma emhlanganweni wokupha labo abalwela amalungelo oluntu imivuzo owe-Human Rights Defender Award Ceremony. Uthe
kungenxa yokuthi siyazi ukuba ubaluleke kakhulu kithi umhlaba lapho okuhlonitshwa khona amalungelo abantu. Njengoba iminyaka emine edluleyo ikuvezile, amazwe wonke ahlonipha amalungelo azinzile, avikeleke kakhulu, futhi alokuthula, angabalingani abathembekileyo, angabaphathi abangcono bomhlaba wethu. Abathole imivuzo yokulwela amalungelo oluntu lonyaka ngabantu abalesibindi abatshengise ukuzimisela ngokuthatha amanyathelo ayingozi ukuze bavikele amalungelo omphakathi. Omunye wabo nguJuana Alicia Ruiz. Ngemva kwempi yomdeni yakwele Colombia, uRuiz wabamba iqhaza labanye abesifazana esigabeni sakhe. Basungula uhlelo lokuthunga olokuphathisa labo abahlukunyezwa ngesikhathi sempi ukuze balibale ngalokho okwabehlelayo. Kwele Ghana, u-Ebenezer Phega lenhlanganiso yakhe basungula uhlelo lokulimukisa inkulungwane lenkulungwane zezitabane ngokwenzakala nsuku zonke ukuze zizivikele ekuhlaselweni ngamaqembu azizondayo. UMary Ann Abunda wafulathela umuzi wakhe kwele Philippines, walubhekisa kwele Kuwait, lapho afika wasebenza khona ezindlini egqilazwa njalo ehlukuluzwa. Wabambana lezinye izisebenzi basungula inhlanganiso ekhankasela amalungelo abasebenza ezindlini, kanye lezisebenzi zakwamanye amazwe kwele Kuwait. Kwele Azerbaijan, uRufat Safarov waqanjelwa amanga wetheswa icala lokufumbathisa, njalo wathonisiswa ngendlela engaqondanga, wagwetshwa iminyaka eyisishiyagalolunye. Ekukhululweni kwakhe wasungula inhlanganiso yokuphathisa abantu abahlukuluzwayo ngenxa yokuthi balwela amalungelo omphakathi. Uhulumende usembophile njalo wamvalela ngoba ubedinga iviza yokuza eMelika, kutsho uBlinken. Uqhubeke wathi uhulumende wele Azerbaijan kumele ekhulule uRufat ngokuphangisa kanye lentatheli zindaba, abalwela amalungelo oluntu, abamabandla aphikisayo kanye labanye bonke ababotshwa ngaphandle kwezizathu. UThulani Rudolf Maseko wanikela impilo yakhe yonke kumkhankaso wokulwela amalungelo oluntu kweleSwatini. Mhlaka 21 ngoZibandlela 2023 wadutshulwa wafa esendlini yakhe. Akekho osebotshiwe phezu kwalokhu. Abanye abathole imivuzo bagoqela u-Aida Jumanazarova wakwele Kyrgyzstan, uMang Re Lian wakwele Burma, kanye lo Amparo Cavajal wakwele Bolivia. Kulabo abathole izicoco esibahloniphayo namuhla, kubo bonke abalwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele, ngiyalikhuthaza ukuthi liqhubeke lingumzekeliso. Qhubekani livusa umhlonga ngesibindi lisitshele lapho esiphambanisa khona, kutsho uBlinken.
Soku isikhathi sembiko yenu.
Sanbonani Studio 7, Sanbonani Studio 7, kunye nabantu bonke abalaleleyo, jabulela kakhulu iphathi yami enkulu, izaphu inkulu ngoba ngiyifounder yokuthi abantu bebona indlela yokuthi hayi thina besifuna lokho. Manje ilizwe labuya ngendlela erongo ngebackdoor. Izaphu yona yiyo evele fanele ukuthi buse bani asike ehlazweni olungaka. Namanje ke njengoba izaphu ikhona, joinani izaphu khona lizaphumelela, ngoba namanje ngeyi-17 zikadisemba ibisenza 63 years. Izaphu bantu bakithi iphathe enkulu, ayisophathe yedlame, iphathe nokuthula,
bonke laba bantu ungazi umuntu ethi mina ngangiyizipra mani uqonde uyahlanya uyabe ehlanya phambeni ekhanda somthetho wezaphu lo izaphu ayifostela abantu umlilo otshani bantu awusisi ndawo joinani izaphu khathesi ukuze umbuso uye ngaphi ebantwini kumaprovinsi wonke indawo zonke siyacela lijoyine izaphu izaphu yiphathele okuthula asophathela amawala asophathela umsindo siyacela joyina nezaphu khona lizaphumelela thank you
ukhuluma ngobekani mathwasa 27 please i-drone indaba ye-drone asifuni nakuyizo i-drone juti i-war war and i-drone yinto ebona into esekudeni why sokulwiwa yini ngitshukuthi sokulwiwa nama-border jumper why i-drone ifesana ne-border jumper i-drone ingafesani nomuntu olwana yiwo phela sokulwiwa nathi thina ama-civilian ngoba sinazikhali sichashela e-South Africa
labo bekungabalaleli be-studio 7 abasithumele imbono yabo nge-WhatsApp
Ithi Woza Woza Friday my darling.
Uhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi odume kakhulu kuzwekazi le Europe uNomina odabuka ePlumtree osehlala kwele Germany. Igama lakhe lokuzalwa nguPamela Nothando Bulu. Namhla usiphathele idlalate lakhe elitsha elilesihloko esithi Angel. Asizweni exoxa lo Ezra Chisa Sibanda we Studio 7.
To you.
Umnyaka ka-2024 ubungumnyaka aphumeleleyo kakhulu kuPamela kwezomculo. Abalaleli bakwamukela amabhulu.
Salibonani lonke igama lami nguNomina, uNomina uphuma eChangwa ePlumtree ikho lapho engazalelwa khona. Ngakhulela eGaborone eBotswana ngasensi emazweni eGermany. So namhlanje mbuyile ngealbum entsha ezayo. Ialbum le ibizwa kuthiwa nguAngel Ingilosi.
Unomina uthi usebenze labanye eGermany, South Africa leBotswana ekuphikeni idlalade lakhe elitsha esiliphakulela lona namhlanje. Lona ke liyahlakaza.
I-album leni engoma ezingu-4. Kuzona ingoma lezi ezingu-4 ngisebenze lo nokwazi i-title yangkhona yengoma leyo kuthiwa ngu-Destiny. Ngasebenza lo Bongo Beats kwengoma ukuthiwa ngu-Bona Boy. Ngasebenza lo DJ SK engomeni okuthiwa ebusuku lo addiction engisebenze ngingedwa ibenke ngahlala eSouth Africa bengikuthola njalo ngasebenza leso sikhathi ukubana ngishute lama music videos ayengoma zami
Jabule kakhulu uNomina ngokukhethwa ngabalaleli bemculo wechene emhlabeni nonke jikelele ukuthi aphiwe indondo yokuba ngumculi oculo kulohlonzi ukudlula abanye bonke kuma BET Awards ka-2024.
Okwakuqala bekuyi best music video in 2024 engoma yami uRice Sadli Rice. Yey la umanje sanchoko so hayi ngoma le yayichaya kakhulu ase South Africa so i-video yashutwa nguKyle White i-video endla kakhulu eyaba ngesithathu ke kuma votes okwesibili bekuyi best international act abinayo kwamanje ngo December mhla ka 2 le award ngayiphiwa ngenxa yesiphiwo ekuhlabeleni ukuzimisela lokuhlanganisa amasiko achiyeneyo emculweni wami
Themba umuhlengi
Unomina sasa ulomcimbi wakhe eBotswana okuthiwa yi-homecoming ezothakazelela unqoba kwakhe kuma-awards ebonga uZulu ngokumsekela phosela izwi ungakuhambi Nomina
ngiyabonga kakhulu bonke abancedisileyo labavotileyo labandandelayo kuma-social media ami so keep on lincedisa ncedisani abaculi ukubana sikhule silihlabelele ingoma ezimnandi lathi sikhululekile sijabulile.
Umculo wakhe unomina osezingeni eliphezulu njalo uthi kabuyele emuva kwezemculo uye besilaye kuhlelo Woza Woza Friday. Benasonto enhlekini lonke libele Khisimusi enhle ngelangozi liziphathe kahle igama lamungezwa Jesus Banda.
Awusuka madoda intokazi yakwethu Pamela Nothando Bulo nsikana wakagejenge ku Plumtree. Kwanele mthaka zomuhle lingakhohlwayo uyalandela uhlelo lwe Live Talk lamhlanje lapho esikhangela khona ngengozi zomgwaqo ngesikhathi sekhefu leKhisimusi. Olivalelisayo ngontungamilinkomo lilanga.